Into emangalisayo yikuthi ubaba uChamisa ubebhoda ngelizwe lonke leli. Uke wabuya wazosethekela ngapha koBulawayo, waze wafika laseMatopo lapha ahambe khona ukuyavula kwelitshe iTombstone Unveiling nomunye wabasekeli bakhe. Akulalutho olwenzekeleyo, kazange atshaywe, kazange kube nomsindo, wazibuyelela. Ubuyile futhi endaweni eziningi kwele Zimbabwe lapha, ehamba ngendaba ezishiyeneyo. Akulalutho olwenzekeleyo nxa sikhangela ngodlakela kumbe sithi i-violence ngesikhiwo. Pho-ke lokhu okusenzakala kwenzakala ngemva kokubana sesizwile ukubana kulabantu izethekeli ezibuyayo abavela e-United Nations amarabathuwa bezokhala ngendaba yama-sanction. So kusenza sicabanga ukuthi kanti lokhu yinto eyenzakele ngempela kumbe yinto eqoqiweyo, luke sikuthi ngesiNgisi stage managed, ukwenzela ukubana iZimbabwe ibonakale njengelizwe elingamanga kuhle, ilizwe elithanda ukudlanga udlangu na. So konke lokhu sikutshela ebantwini bana asikukhangeleni sikubheke sibone kanti sivela ngaphi siya ngaphi.
IMDC ithi kusobala ukuthi lapha selilungiselela udlakela liqoqa ukutshaya abantu kukhetho oluzayo.
Umongameli wethu omutsha ubaba u-Emmerson Dambudzo Mnangagwa utshengisele ubana yindoda efuna ukuthula, yindoda efuna umanyano. Nango evumele ubana abantu bonke babuye behlale phansi sikhulumisane, kubunjwa lokho kuthiwa yi-Poland. Noma bengekho oChamisa, noma bengekho abanye, kodwa indawo ebivulekele umuntu wonke. Wona even yena uChamisa enjana nxa efuna ebelalo ilungelo lobana angene phakathi kukhulunyiswane, kuboniswane ukubana singakha njani ilizwe lethu leZimbabwe siya phambili. So lokhu osokukhulunywa kodwana iZANU-PF ilungiselele udlakela, sikhambenile ngemva kokubana singena ekhethweni ka-2018. Asilubonanga udlakela lolo, sibona abantu bebambisana, sikhambena sonke wonke umuntu elelungelo lokubana akhankasi ngendlela ayifunayo. Pho-ke kuyini osokuthi kona namhlanje sokubona ngalangantwa iZANU-PF isifuna ukubana kube nodlakela, kube nokungazwanani na? Lokho kutshengisa ukubana ngabantu asebephelelwe ababonayo ukuthi hayi iZANU-PF ile iqhola phambili senza izinto ezizimanga, izinto ezingazange zenzakale ngemuva, kodwa esenzakala kathesi ngale i-dispensation engenileyo esithi i-Second Republic, ukubana asiqhubeleni phambili sivuse into zonke, sivuse umnotho, sivuse infrastructural development nokunye okutshiyetshiyeneyo. Kodwa okusalayo kusegcekeni ukubana le i-dispensation engenileyo ifuna ukwakha, ifuna into zihambe. Laba abanye abakhulumayo ngasebephelelwe ngumphako nje.